intsha. So mbona ngazathi ukuthi intsha ingabe ikwenza ingela abadala siyabe singaqinisanga ngoba ngomgqibelo umnumzana uChamisa ukhulume ngokuthi uza kuyawathatha lawo mahofisi. So mbona ngazathi intsha iyenza ilosekelo lwabadala bebandla lelo.
Ngokubona kwakho lokhu okwenzakalayo kungaba kulesandla seZANU PF phakathi yini njengalokho okucatshangelwa ngabanye?
Sobala ukuthi ekuxabaneni kwabo iZANU ilesandla esikhulu ende ihlezi ingumxabanisi. Uzathola ukuthi kanengi nengi kuyathiwa imali enengi iye kugatsha lwe-CIO. I-CIO kanengi nengi imali leyo yiyo ehamba isiyathenga abantu ukuthi bengahla amabandla abe divided. Yilo elilabantu elingenisa abantu balo ukuthi bedala ukuthi kuchitheke. So kungazake kungethusi ukuthi bakhona asebebanjwe i-CIO, bakhona abangabe besebenzela mbeni besetshenziswa yisitha. Lokho kakudawutheki.
Ubona uyababona yini uChamisa loMakhuphe behlalisana phansi bekhumisana umlotho?
Bona bezimisele ukuthi bafuna ukukhulula abantu beZimbabwe, kungayisi ukuthi benza into zezifiso zabo. Akukho kungabamisa ukuthi behlale phansi. Okungabehlula ukuthi behlale phansi yinto eyodwa, ukuthi babe bethethe imali yesitha. Ukuthi bahlala phansi bethini lo banika imali uzababuza ukuthi lenzani. Kodwa uma kuwukuthi genuine ikungazwani kwabo boyi-2 nokuthi kungela mali yesida, hayi bangahlala phansi bexoxisane bebonisane, amboni into enzima. Kodwa uma kuwukuthi kule mali yesida kuyazila ngoba omunye engafa.